VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kwalambulela ngenjabulo lenkulu kuStudio 7 ngolwesithathu, mhlaka 28 Mhlolanja 2018, nguFacts Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje, osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla unkosazana Thokozani Kube ngokuhluphayo kuleli bandla. Izakhamizi zisabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwani lokulwa kwabantu banomango. Kuthi-ke idale lephalamende lakwasemelika ele-Congress namhla lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla unkosazana Thokozani Kube, yena oselesikhathi engabonakali emihlanganweni yenkokheli kusukisela kowayengumkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhube uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho omunye uMnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxexebuka kuye kumanyano we-MDC Alliance, lalapho iqula le-National Council selikhethe uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhube ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Kube is a leader of this party. We are engaging her. There are processes.
UDr. Kube inkokheli yaleli bandla. Siyakhulumisana naye. Lingaba lingamboni kathesi, kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasi kuchumayela ngesikwenzayo njengebandla. Lingakhohlwa ukuba kwakuvele kulo daba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe-MDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abamncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa nguMugabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu ihluleka ukusebenzisa nalabanye ukwenza ukuthi kube le nguquko elizweni. Yinto ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, unkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba ukuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if she's willing to depart.
Singake samthiya phandle uDr. Mjuru nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulo manyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe unkosazana Thabita Khumalo,
100 days zikababa uMnangagwa akazehlukananga ne 37 years zikababa uMgabe. Akula into enzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokuthi anxa iphela anti siyabhala phansi ukuthi ufune igrocery yana abantwana esikole ibhasi wathene sithi 100 days kuzaba nomohluko ngasitshengisanga ukuthi lu izinto afuna ukuthi aziguqule iziphi nanamhlanje kunje awuguqula ngalo kodwa kukhona sokuwesi ukwedlula lapho kade kukhona kokamgani usephinde kodwa usenza umgani yena wangezelela ukuthi vele sidlembu yangoluthi uma ngoyala lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqatheka kokukhulumisana loMakhuphe ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla leMDC vele sina sikhangela ukuthi lapho esisebenza khona simele sibe nyandanye. Njalo kakusimisi khonoku ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba lilunga lebandla lethu le MDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi. Ngumzwangidwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona uPresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi isixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena okufunayo ukuthi sizaxoxisana kumbe yena ulezinye indlela afuna ukuzitata. Kodwa ithina esingakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba kwi-National Executive laku-National Council siyebazisa yibo basebeza phuma le mgoqo okuzamele sisebenzise ukuthi sizame ukuthi silungisise lolu dubo lukamama Makhumbi.
Uqhubeke ethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mjuru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Hayi, okwakhathesi njengabandla besingezwa lutho ovela kibo kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMjuri ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele silesifiso ukuthi sisebenze sibaningi. So silezithunywa zethu ezingahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokhu kade silakho okugxigayo sibone ukuthi sifikisana ngaphi.
Ubengekho uMakhuphe emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kunsuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokufuthela nalo kulwa ebantwini balomango. Lokhu kuvele komunye wemihlangano eyenziwa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngabe komishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission eGweru lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wenkabazwe laye uveze ukufuthelana ngezehlakalo zombhuqazo weGugurawundi, ukuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho luka-2008, ukudilizelwa izindlu, imisebenzi yenkohlakalo egcwele zonke indawo, umbuso webutho kanye lokuswelakala kwemisebenzi ngabasakhulayo. Umhlangano lo ungene ngabengatsha zikahulumende, izinduna, abamela izisebenzi, abasakhulayo, abesifazane, abalwa impi yenkululeko, abafundisi, kanye lamabandla ezombusazwe. Iningi kulumhlangano belikhala ngokuthi inkokheli zomdabu okugoqela izinduna labo sobhuku yibo abadala ingxabano lokungezwani phakathi kweziqinti ngenxa yokubandlulula abantu kulandelwa ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Umnumzana Martin Ngwenya isakhamuzi saseGweru ngomunye ophe umbono wakhe kulumhlangano.
Ukuthaya inja sifihla umphina kusizi ngoba induna zona eziphakathi kwethu yizo ezidala uxabana phakathi kwezigaba zethu. Induna sezakhohlwa umlando wazo ukukhangela ukuthi kulokuthula phakathi kwabantu kodwa izwe esezidala inzondano ngokwenza umsebenzi wazo ngepolitiki.
Umnumzana Silas Dube laye oyisakhamuzi seGweru uthi iCommission idlalisa isikhathi ngoba abantu abayibumbayo yibo abaphatheka kumbhuqazo weGugurawundi ngakho ke abasoze bavume ukuthi balamacala.
Bona ngani into leyo akusoze kuphume lutho ngoba abantu abaphambili kwendaba lezi yibo abantu badala amachaza labo. So abasoze bavumele ukuthi baphume egcekeni ukuthi babulala abantu barepa abantu abathisisi ngezabantu bantshontsha inkomo zabantu konke lokho vele bayakwazi ukuthi kumele basibhadale nxa bengaphuma egcekeni so ngibona ngani hhayi sidlalisa isikhathi njengokuthi wonke abantu laba bebaphindile anti wabona ngabantu abadala amacala angkhona
uDube uthi isikhathi le-commission eqale ukusebenza ngayo asiqondanga ngoba kusobala ukuthi bazama ukuzisondeza duze labantu ngenxa yokhetho
mbona ngani lapha bhayiza ngoba anti wabona lapha sesiya kuma-elections uyenzela ukuthi bavotelwe baphenduke ehhofisini kodwa I'm sorry ngoba amaZimbabwe seshakaliphile
Unkosikazi Runyararo Chilenje omele inhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance uthi izabelo zombili zeMathebeleland azitholanga amathuba okukhuluma njengalokhu okwenzakale eNkabazwe.
Like ama communities abatholanga ithuba lokuthi khona isifiso zabo lembono yabo izwakale because bekulabantu ade bebakhulume labona. So I think i commission le kufanele ibe lesikhathi ukuthatha kuna lokhu ikucabangisisa ukuthi bengathola njani imicabango yabantu abasema tibulele north south lebulawayo ukuthi ingene ngaso lesa strategy planning yabo abakhuluma ngayo I don't think ukuthi okhona izaba yiprocess yaba inclusive
ureverend Alec Lim Chikachika uthi uhlelo lolu belungaba luhle kodwa uthi ukubunjwa kwecommission kwaphosiseka kusukela ekuqaleni ngokufaka abantu bomhlubulo owodwa
kungaba luhlelo oluhle nga kuyikuthi indlela ezingasetshenziswa ukuthi baqhube umsebenzi wabo kungaba luhlelo oluhle olungaletha ukuthula phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe kodwa okukhangelelweyo ukuthi i-commission leyo eqhuba loluhlelo mhlawumbe ukubunjwa kwayo ekuqaleni singathi kwaphosiseka indlela eyabunjwa ngayo ngokubana kumele le i-commission iphathe ithathe inxa zonke ze society esiphila phakathi kwayo ukuthi kungaba mhlawumbe abamabandla eze inkolelo yesiKristu
umhlangano wasenkabazwe lo uqhutshwe ngendlela ebilokuzwana phakathi kwabantu abazimisele ukuthi bazahlala lize litshone ilanga bethi abafuni kujahwa ukulandisa ubuhlungu beminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho lamhlanje yethule umhlahlandela wokhetho oveza ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlele ilanga ukhetho oluza kwenziwa ngalo phakathi kwenyanga kamabasa mhla ka-18 nolonhlangula mhla ka-1. IZimbabwe Electoral Commission ithi njalo umthethwandaba we-nomination court kumele uqale ukwamukela amagama abantu abazancedisa ukhetho phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi mhla ka-19 nolonhlangula mhla ka-21. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uveze lokho emhlanganweni awenze lamapholisa eHarare lamhlanje bekhulumisana ngendima emele idlalwe ngamapholisa ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. UChigumba ukugcizelele njalo ukuthi ukhetho kumele kwenziwe phakathi kwenyanga kaNkutulikazi loNcwabakazi njengokutsho komthetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umqoqo wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bhedi Nico Bebe wambuza ukuthi ukukhulumisana phakathi kwezeki lamapholisa ngendaba zokhetho olukhululekileyo ubona kusiza na
nxa kungabe kuyukuthi izeki ikwenza ngeqiniso ukuthi ikhulumisana lamapholisa ukwenzela ukuthi ke amapholisa ameke asebenze umsebenzi wamapholisa hathi ukuthi abe ngamapholisa azagcina esebenziswa ukuthi ethusele abantu nxa besiyavota hayi kungaba kuyinto enhle leyo kodwa siyakhumbula ukuthi eminyakeni amapholisa ipresence yawo ema-polling stations abanye bebesicela abantu nxa besiyavota so nxa kuyukuthi yikho lapho abafuna ukukulungisisa hhayi siyavumelana lapho sibili ukuthi kungumsebenzi omutsha omuhle kakhulu but ke ngithi ngiyakhangela-ke lawo amapholisa nxa kuthiwa azancedisana lezeki kabakhulumisane kube yinto ekhulunyiswana publicly ukwenzela ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi ipolisa umsebenzi wayo uyabe ungwani ngesikhathi sokuvota, ngoba kungaze kukhulunywe bese emahofisini abantu bengakwazi. Abantu bagcina ke sebesiba lokunanzelela ukuthi mhlawumbe engxenye kukhona okuphekwayo thina okungafanelanga sikuzwe, njalo okungasihlukuluza nxa sisiyavota.
Ithi iZEC uZulu uzaphiwa inyanga eyodwa ukubana ehlole uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll nxa isiphumile, kulungisiswe konke okuyabe kuphazamisiwe kiyo nxa kukhona. Ungathi inyanga yisikhathi esaneleyo yini?
Umsebenzi wezenki kawudingi ukuthi mina ngibone ukuthi yisikhathi esilingeneyo kube singalingananga. Umsebenzi wezenki ulawulwa yi-constitution yelizwe. Njengoba ulawulwa yi-constitution yelizwe, iyatho ukuthi ngesikhathi esinje kufanele kwenzakale lokhu, ngesikhathi esinje kufanele kwenzakale lokhu. Nxa bekwenze ngendlela eqondileyo, kufanele sibabone belandela lokhu okubhaliwe ezinqumeni ze-constitution yelizwe. Nxa bekwenza ngaleyo ndlela-ke, hayi kutho ukuthi bekwenza ngokuqondileyo. Kodwa nxa bengasakwenzi ngaleyo ndlela, kutho ukuthi-ke yahle sikubone-ke ukuthi izekhi isiqalile ukuthi-ke yenze lokho okuthiwa irigela ibandla elibusayo.
Umnumzana Abednego Pepe umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC, lapho-ke kwexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Beit Bridge. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 to 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, laku 15775 kHz. Kulive talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, lamhlanje sixoxa ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kule ngxoxo zizalwane edalele Congress leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lakweleMelika eleCongress lamhlanje lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakinye. Abazakhuluma emhlanganeni lo bagoqela amalunga edale leSenate lezizalwane zeZimbabwe ezibalisa ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipote Ndere, yena-ke ofundisa ezombusazwe khonapha eMelika, kube lo wayengumlimi umnumzana Benny Frith, kanye lowake waba ngumeli weMelika kweleZimbabwe umnumzana Charles Ray. Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla leMDCT lapha eMelika, upha umbono wakhe ngale ingxoxo.
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo, ngumbuzo obuzwa not only yilaba abalapha eAmerica ababize lenhlangano yesubcommittee, kodwa umbuzo obuzwa ngamaZimbabwe ngokwawo ukuthi siyangaphi njengelizwe since uMgabe engasekho. Sibona yini intuthuko empilweni zabantu, ngoba okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abantu bathole impilo ekahle, bathole imisebenzi, bathole imfundo, izibhedlela zikwazi ukuthi zibe lemithi, lamadokotela lamanese alapha abantu, imigwaqo iyalungiswa yini, lempilo yabantu jikelele, ama-human rights abo i-government iyawahlonipha na. Yizo izinto esifunwa ngabantu, and yizo izinto thina njengebandla le-MDC ebesivele sisilwa lazo ngesikhathi sikamgaka.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT lapha eMelika esipha umbono wakhe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhonapha eMelika umnumzana Thabang Nere, laye upha umbono wakhe ngale ingxoxo edalele ephalamende yeMelika yeCongress, kungxoxo ayenze lo Mike Hobe oweStudio 7.
Indaba zombusazwe eZimbabwe siyazi ukuthi kuNovemba ka-2017 zitshintshile ngendlela abantu abaningi ababangayilindele, kodwa nje eyayikhanya izayenzakala. ukuthi ukugcina songena ubaba uMnangagwa esiba nguye umongameli welizwe ekhipha owayesebenza laye uRobert Mugabe. Ngakho ke lokho kuvule i-chapter entsha, isahluko esitsha eZimbabwe. Sabona ngo-February silahlekelwa njalo wayekhokhela i-MDC engu-Prime Minister ubaba uTsvangirai Skhumbula imuli yakhe ngalesi sikhathi. So lezi zinto zombili ezenzakeleyo seziguqule ezombusazwe eZimbabwe.
Nxa sixoxisa ngesimo sezombusazwe, umehluko ukhona na?
Umehluko awukafiki empilweni zabantu. Ngoba sokule minyaka 37 years uMgabe ekhokhela, ngakho ke njalo iparty yakhe, ibandla lakhe yilo futhi elithethe umbuso. Akukhanyi kuzaba lomahluko omningi. Siyazi batshintshile eze-indigenization, bazama ukukhulumisana labantu babo omanye amazwe. Kodwa indaba ye-trust, ukwethemba, ukuthi hayi laba bantu ngabantu akade bevele bekhona, lokuthi abantu abaningi bangkhona ngabantu asebebadala, ukuthi sebazama ama-ideas abo, imicabango yabo, abalethanga okutsha okuzenza impilo zabantu ziguquke ngendlela emangalisayo.
So angitshele ke Thabang, ubona ngani kuqakathekile na ukuthi iziphathamandla zeMelika zibe lolwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe nxa sesixoxisa ngezombusazwe?
Ye, siyabonga ukuthi le Melika lilokhe lidinga ukuthi libe lobudlelwane lobungane obuhle beZimbabwe. Siyazi ukuthi inkampani enkulu ye-America i-General Electric, labantu abafike eZimbabwe evikini ephelileyo, Pizza Hut ivili eZimbabwe, i-America iyaziwa ngezomnotho. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi i-America yazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, lokuthi i-civic society yeZimbabwe ingancediswa njani ukuthi i-democracy le esiyibuka e-America laseZimbabwe kube yinto abantu abazayikholisa bengene emahhofisini kahulumende bekhululekile.
Wathi ngimbuzo umbuzo wami ogcina ke baba, sinzwile umongameli uMnangagwa esithi Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is open for business, njalo amazwe achiyeneyo iBhilitane labo bashilo bathi bakhangela uba lobudlelwano ngeZimbabwe. Ubona ngani umcimbi lo is a way eyokuthi ilizwe leMelika labo bayenze into efanayo ukuthi kube lobudlelwano phakathi kweZimbabwe njalo bakhiphe izijeziso zenotho?
Ngokuya kwesikhathi sibona izijeziso zenotho loba zazifakwe ukuthiwa zisebenza abantu abathile abonileyo, kuzamele zikhitshwe, zicine seziphambanisa impilo zabanye abantu abangayisibo abawonayo. So sithemba ukuthi nxa kusiba le-freedom eZimbabwe abantu bekhululeka, sibonile ama-students e-Nust ebotshwa, bechaywa, lokho yinto eyenza abantu becabanga ukuthi hayi i-democracy ayikabi khona eZimbabwe, izijeziso zenotho zingaqhubeka.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe eselapha eMelika ikhuluma esipha umbono wakhe ngengxoxo le edalela ephalamende lakwelemelika ele-Congress ephathelane lelakusasa eleZimbabwe. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders baveza ithemba elokuba lonyaka leli qembu lizabe litshaya eziwayo ngemva kokuphenduka komqeqeshi uMadinda Ndlovu osengenise abasakhulayo abambalwa kuleli qembu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokuceleyo.
Iningi labalandeli beqembu le-Highlanders ababukele leli qembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezo ye-ZNA Commanders Charities Shield bathi leli qembu liza kwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. UMandla Nkala ohlala elizweni leBotswana kodwa olandela iqembu le-Highlanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco selidi lonyaka.
Mandla Nkala from Botswana chapter. I-Highlanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapha esibachayela khona ukhwelu, sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi team yephambili and ke wonke ama supporters e-Highlanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni team singachayeli ama players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazobulala ama teams wonke.
Umayibongwe Ndlovu la uthi abalandeli kumele baphe umqeqetshi uMadinda Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
Lawo khuma lo Mayibongwe Ndlovu uDallas. Ya esingakutsho ukuthi abantu asiphene abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ucoach la usadizama ukuthi ahlanganise lapha lalapha. Njoba kuseke kungabafana abancane. Basiyakutsho ukuthi asiphene abafana isupport. Siba supporteni singabashayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and singakuthi ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele eceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi Soweto uthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi Madinda la yayenze owakhe.
Ayi team yona sharp bare ngokucela kuma supporters amaphaphu phansi. That team ifuna ukula 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqinile ngengoma kuphela Madinda ezomsebenzi wayo. Ngiyabonga.
Iqembu le-Highlanders liqine ukuphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edlulileyo abalandeli balo balikhuthaze ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lichiyane lokuthenga. Lonyaka ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu le-Highlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu le-Highlanders elinqotshwe khona ngele-Dynamos kufinal yenkezo ye-ZNA Commanders Charities Shield, uMadinda uthi abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Solo mnandi lo othi Jolojo umculo omdumo kaMasigandi kodwa ke singi isikhathi sethu savuma ukuba siqhubekele phambili siloke sisonke singeke ehlukani Uthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Usaphethe isikhundla sikamongameli we-MTCT, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla, uNkosazana Thokozani Khuphe. Uthi izakhamizi zesabelweni seNkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokulwa ebantwini balumango. Idale lephalamende lemelika le-Congress namhla lizahlaziya ikusasa yeZimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguPrasidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.